So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekela phambili namhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana umnumzana Charlton Wende.
Into yokuqala ukuthi umuntu kumele phiwe trial everyone sibekwazi icala lakhe ngelani, njengalokho okwenzakala kuJohana Mamombe. She's a former Nurse Gender Secretary and Simalai ngesikhathi lesi, ngoba siyakwazi kala cala.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitane ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela ezimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi sokutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekele phambili namhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende egcekeni lendizamtshina e-Robert Mugabe Airport evela kwele Namibia, kodwa akungazakali ukuthi icala lakhe lingelani. Lokhu kwenzakala elinye njalo ilunga ledale lephalamende unkosazana Johanna Mamombe obotshwe ngempelasonto eyalelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebheyili wasiwa ejele leGurubhi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sefika phose amashumi amabili amalunga edale lephalamende awebandla leMDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukaZulu okwenziwa ngenyanga kazibandlela. Kunabantu mathuba abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa, kodwa abanye lokhu bevalela amapholisa ephakathi komkhankwaso wokubagudula. Ibandla leMDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo, njengoba ukutshengisela kwakugqokwe inhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledale lesenethi emela ebulawayo Metropolitan uthe kulusizi ukuboshwa kwenkokheli zebandla leMDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphume lesinqumo sokulwisana nalesi sitha sokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo.
Ngenxa yodaba lona lolu kumakhosi abantu kuthiwa babotshiwe, kutho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zona okokwenza, but okwakathi ezakulanto ezingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana uStalo Sizibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezivela amalungelo oluntu kanye leziphathamandla zebandla liphikisayo ele-MDC.
Into ebonakalayo yokuqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhotsi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana-ke lehlelo lwe-ZANU-PF yohulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwamavoti ngomnyaka ka-2018 mhla ka-31 August. Yikho ubona-ke bebopheke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza-ke le bandla le-Movement for Democratic Change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebopheke namhlanje Honorable Charlton Wende Honorable Joana Mumbe, onguye umutsha oseparlamente, ubotshelwe indaba yokufuna ke ukugiqa uhulumende ngendlela, ukhipha uhulumende esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni okuthiwa yi-treason.
Kunjalo nje unkosazana Mamombe oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lanhlanu onguye omncane kumalunga wonke awedaya lephalamende ubuyiselwe esitokisini kwathiwa uzamisa emthethandaba mhlaka 19 kuyona le nyanga ngemva kokuba uMantshi urumbisa emgwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe lecala. UMamombe wethesa icala lokuthi wenza umhlangano nentatha lezindaba mhlaka 14 izibandlela eHarare ejolozela uZulu ukuthi agenqule uhulumende. Kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuviki edlulileyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azise ukuthi ubotshelwani, njalo amahola angamashumi amane lasishiyagalombili edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa okusho ukuthi kumele akhululwe. Kodwa lokhu uMantshi Mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe babuse kumthethandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili. Ekhuluma le-Studio 7 igqwetha likaMamombe uMnumzana uBheyi Shaba uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethandaba mhlaka 19 Mbimbidi bezovikela uMamombe.
We had made the preliminary objection mainly to the effect that the client, my client, was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukaMantshi ukuthi ukubophwa lokuthunjwa kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange aziswe ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angamashumi amane lasitshiyagalombili wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano netathe lezindaba. Lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizabuyela emthethwandaba mhlaka 19 Mbimbidi 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Students Union lazo zichothoze ukuboshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alihlanganisa emakolishini athi eyena uPane State University kanye leGreat Zimbabwe emaSwingo. Unobhala walihlanganisa uMnumzana Asifunye utshele Studio 7 ukuthi bonke ababotshiweyo babotshelwa ukuthi bachothoza ukuhluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikaZulu.
NjengeZimbabwe National Students Union asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele ephiwe trial ebekwazi sibekwazi ukucala lakhe ngelani. Njengalokho okwenzakala kuJoana Mamombe, she's a former Nasi Gender Secretary and Simalai. Yes, at least, ngoba siyakwazi sikala cala. Asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza press conference, asilocala ukukhuluma ukuthi government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinaso amahlanu edolobheni leMasuku ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obubangelwa yikungamanga kahle komnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitani ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani ngamazwe womabili. Intatheli zindaba yethu uNtungameli Nkomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthe engena embusweni nyakenye uMongameli Mnangagwa wenze ukuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kwaba ludaba olusemqoka kakhulu kuhulumende wakhe. Ugijime waya emazweni achiyeneyo ekugcizelela lokhu, njalo etshela amazwe omhlaba ukuthi umbuso wakhe uchiyene lokamnumzana Robert Mugabe ngoba yena engumuntu ohlonipha amalungelo oluntu, njalo esithi amasango eZimbabwe asevulekile. kodwa ngemva kokubulawa kwabantu libutho lamapolisa ngozibandlela amazwe e-European Union aqelise izijeziso azethesa amalunga e-ZANU-PF ngoba esithi kusakunengi okumele kwenziwe ngurhulumente kaMnangagwa ukuze adlelane kuhle laye. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthethe inyathelo elifanayo izolo ngokuqhelisa izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika esithi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Wengeze wathi uhulumende kaMnangagwa ulokhe engakalethi inguquko edingakalayo ephathelane lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu okungeza iMelika idlelane kuhle leZimbabwe. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lokhu kuchiya ngapi imizamo kaMnangagwa yokuvuselela ubudlelwano lamazwe omhlaba. Nansi isiphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa.
Imizamo kaMnangagwa isuke yehluleka ngokushesha kakhulu embala kokubana etshengise ukuthi yena uzimisele ukubulala abantu nxa bengenzi akuthandayo kumbe bemphikisa. Bona yami ngeke sikhulume ngezenzo e-America kumbe izenzo ze-European Union usegcekeni ukuthi izenzo zakhe uMnangagwa lohulumende wakhe yizo ezisuke zakhetha ukuthi kufanele kwenziwe njani.
Lanxa uSibanda esithi uhulumende kaMnangagwa uzokhele amalahle ekhanda ngokuqhubeka esephula amalungelo, ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi amazwe angentshonalanga aphatha uMnangagwa ngesandla esilukhuni lanxa esekubeke kwacaca ukuthi uzimisele ukuletha inguquko kundaba zokubusa kuhle lokuhlonipha intando kaZulu.
Ubaba uMnangagwa ekungeneni kwakathesi ngakabe lesikhathi eside, ngakho ke awusoze ukhangelela ukuthi nainto zonke zihle zivuke sezilungile. Yinto emele ilunge mbijana mbijana uhamba, kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ubana ubaba uMnangagwa ulayo into willpower ngesikhiwa yokuthi into lezi zingazilungiswa. So into ekhona yokuthi ngabe abantu bayamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe, ngoba yikho akufunayo konokwana ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona, kodwa phela yinto engaso zibuye overnight, yinto ezabe ilungisa minyaminyana lathi sifike lapho kumele sifike khona. Kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sefaka izijeziso ngendaba naleyo, mina mbana hanta yiko lokho esikuthi ngesikhiwa is a hypocrite epheleleyo. Sibi
ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa abeMelika labe-EU sebeqhelise izijeziso zabo, uhulumende weZimbabwe kumele aqhubeke ekhulumisana lamazwe la.
Imizamo kahulumende weZimbabwe ukukhulumisana lamazwe anjengeMelika kumele baliqinise kakhulu, ngoba kabalanga akula ngenye indlela ngeke bathi ngoba phela nanku sekufakwe izijeziso zenotho kumbe zikhulisiwe kulanto esingayenzi. Ikhona into engenziwa yokuxoxisana labo uguquke futhi ngendlela abakhangelele ukuthi kuguquke ngayo.
UNcube wengeze wathi kuyadingeka njalo ukuthi uMnangagwa lohulumende wakhe bachiyane lokuhlukuluza abantu.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwaMgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube lenguquko.
Kambe uzaguquka na ngokuya kwesikhathi uhulumende weZANU-PF awahloniphe amalungelo ngendlela esuthisa eleMelika lamanye amazwe aphetsheya afike kuzinga lokwesula izijeziso? Njengokutsho kwabadala sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguNtungameli Nkomo.
Okay. Nelikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo esipeni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Kulomlimi wesigodini esigabeni seMathebeleland South othwaselwe ngamasela phakathi kobusuku kunsukwana ezisanda kwedlula abulala inkomo zakhe ezinhlanu qede achiya inyama yonke ibuthelelwe. Lanxa lokhu kukhanya njengemisebenzi yolunya, kunakanelwa ukuthi amasela la asuke aphanjaniswa asebaleka engakafaki inyama emoteni. Umlimi lo unkosikazi Nomalanga Sibanda uthi uthukuthele kakhulu ngesehlakalo lesi. Uthi njalo okumdanisayo ukuthi amasela la akakabotshwa. Ukuntshontshwa kwenkomo kubhahile elizweni lonke jikelele kulezi nsuku lanxa nje umthetho uphatha amasela ezifuyo ngesandla esilukhuni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe loMasibanda wamchasisela okunengi ngokulahlekelwa kwakhe.
Inkomo zazilele zezidingo ezingekho, zazingu-10 ezaziphethe. Bayadinge bazisela, kwasekuthe kuseni kuyisonto, basebesizomnye umama ebuya esitshethi khona, Sibanda budinga iy'nkomo zakho, besithi umntanami ohlala eplazini. Ukudinga iy'nkomo zakho Sibanda, iy'nkomo zakho sizibone laphana zibulewe zonke iy'nkomo zakho. Zabulawela eplazini likamakhelwane. Umakhelwane wahle watshelwa nguye owahambayo kuyaripota emapholisa esigodini. Thina sisesigodini number 22 Woodlands. Nguye ohambayo umakhelwane wariporta emapholiseni.
Abanja yini amasela la?
Amasela lokhu engakabanjwa. Asikezwa le clue kakula. Sapho ngokuthi sithi sibuze emapholiseni kuvika ezimbili ezidlulileyo. Amapholisa athi khona kulabanye futhi abadlelwe ezinye inkomo ezimbili duzane lasethandweni khona phana duzane langakithi. Bathi sizalitshela uMasinyezo kodwa akuvela kukabili ngitsho lo mzila ngitsho.
Ukutshontshwa kwenkomo ludubo olubhahileyo vele khona ngapho esigodini kumbe bekuqala nje.
Nxa besitsho bathi khonokho kuze kube ngumhlambi omkhulu ovele emntwini wedwa kade yinto abayiqalisayo.
Babulale ezingaki ezakho ezinhlanu?
Ye, kwezami babulale ezinhlanu. Ezinye zatholakala zilokho ezinye duzane lakhonapho okwabulawelwa khona ezinye lezizazimbili ngoba nabona babethe zingu-10 kodwa thina kwaphetha kudiscove ukuthi hayi kutho ukuthi ade beqhube ezingu-7.
Uselele ezingaki pho?
Ngiselele lezingu-32.
Uyatsho ukuthi akukabotshwa muntu, manyathelo bani eseliwathethe pho ukwenqabela izigilamkhuba ezinje?
Sithe kwenze njalo sahle saziza ukhansila wabuya kusini khonapho sisesilamapholisa sase sikhuluma basebesithi alibana lesifuma i-neighborhood watch yikho thina sasesithi hayi sasiza kuzwa-ke ngabakhulu besigaba njengokuthi njengoba sasitshele ukhansila ukuthi siza kuze sithi ngcono kwenze kubenje la mapholisa ayetsho njalo ukuthi fumanini i-neighborhood watch kudiwa ngokuthi abantu laba
bazi ze-armed. Alo ke ngonkosikazi Nomalanga Sibanda isakhamuzi sesigodini esigabeni seMathebeleland South esibulawelwe inkomo ezinhlanu ngamasela kunsukwana isanda kwedlula. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekhona le esigodini.
Yebo, mthwakazi omuhle okhulumayo ngoMike Hobe umsakazi wase Studio 7.
ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo labasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe lapho kuboshwa khona abalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa, abagoqela unkosazana Joanna Mamombe, yena omela isigaba seHarare West ejale lephalamende. Siyezwa njalo ukuthukuboshwe elinye njalo ilunga ledale lephalamende umnumzana uCharlton Wende. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe? Abafisa ukungena kuhlelo, sithumezele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Hayi ke Zulu kandaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM. Bye bye.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezisebenzi yakwele Sudan ikhuthaza izisebenzi zonke zelizwe ngaphandle kwezisebenza ezibhedlela leminye imisebenzi eqakathekileyo ukuthi zikhalale umsebenzi ngenjongo yokubamba umongameli Omar al-Bashir ngamandla ukuthi asuke esihlalweni. Omunye umahluli welemelika useyale ukuthi udaba lwentombazana eyasuka kwelemelika yaya kwele Syria ukuyaba lilunga lwabalwa becatsha be-ISIS lithoniswe ngesiphangiphangi ukuze luntombazana aphenduke elizweni lemelika. Balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi kutshengiselwa ngenyanga kaZibandlela lonyaka abantu besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokungami kuhle kwezomnotho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezomnotho kanye labo somabhizimusi ngalolu daba.
Kulandela lokhu ukutshengisela, uhulumende wabomba ikomiti ekhokhelwa ngumphathintambo obona ngezamafekithali umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi ihlolisise lolu daba njalo ibone ukuthi amabhizimusi ayasebenza njalo. Omunye usomabhizimusi wakobulawayo oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi kuyancomeka okwenziwe nguhulumente.
Ngibona ngani ngomcabango omuhle kakhulu kahulumende okubona kufanele ukubana ancedise abantu laba abaluthelizo zabo abatshisele izitolo zabo ukuthi bakwanise ukubana bavule futhi. Ngumbono omuhle kakhulu, njalo into engiyithandileyo ayisiyo mali ephiwayo, imali ekuthiwa yiloni etshengisa ukuba bazayibuyisela noma-ke iyabe nama-interest amancane khona kubana kuyasifundisa ukubana sibe be-responsibility njengabasomabhizinisi njalo ingadlaliswa ngoba nxa ukwazi iyabuyela imalana asozidlalisela bakhona abanye abangasuka beyithathe kwabana kunokuthi ahambe eyothenga impanda zokufaka esitolo ekucine sekuthenga imoto yakhe lapha ezefuna ukufashayini. So khona okuzayo ukuthi abantu basebenze leyo mali ngendlela eqondileyo epheleleyo.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bulisani Ncube kulombono owehlukileyo ngalolu daba.
Yini asomqondo omuhle okade kuqondile ukuthi banikwe bakhompasethwe ngoba nxa ubanika ilona ubancede usubanike imali yokuthi babhadale ama-suppliers phela ama-suppliers abo izikhathi eziningi abanika ama-30 day account abaningi babevele bengabhadalele ikhishukile ababeliwodile lapho kwakubebekuwodile ngoba kune-30 day account abasakuthengisana ngoba nibabethe mokuthi bazakuthengisa bathole i-profit besebesiyabhadala-ke basakele profit kanti nxa ubanika ilona usho ukuthi bazayibhadala ile interest bevele belesikweleti ezimbili bazibhadale bazithini zombili. Uhulumende uzayiseli imali ngoba yikelayo kodwa phela uhulumende uyatheksa ukuthi athole imali so uyabezabona ukuthi enze njani but ivele i-way forward ukuthi uhulumende abakhombazele.
Ekhuluma emhlanganweni labalandeli bebandla leZANU-PF umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe osomabhizimusi abafuna ukuthola imali le kufanele bezothatha amaphepha amafomu ehofisini yakhe ukwenzela ukuthi bewagcwalise beyifinyelele. Umnumzana Chuma uthi lokhu akutsho ukuthi imali le izatholwa ngabasekeli bebandla lakhe kuphela.
Umama uMancube ekhuluma esendlule ebebikela abanikazi bomhlangano wezame PF ukuthi bona uhulumende useyenzeni, engasho ukuthi kona imali amesibuya kubona laba bantu ngoba imali eyakosomabhizinisi abavele kade benamagosa abagqizelwayo njalo abashiselwayo. And ungakhangela nxa usiya kwabala endabeni enjalo awuselane lokuthi umuntu lo ngwaliphi ibandla kumbe ngwani. Sokusiya ngokuthi umuntu lo uneshobhini egqizweyo njalo uneshobhini kumbe etshisiweyo andibana akwanise ukubana ayenzeni afinyelele ukuthatha leyo mali. So leyo mali angibona ukuthi kona ingabuya isehlangathini kulezepolitiki laphana nje ebeqhanisela abantu ngoba umuntu uyakwazi ukuthi nxa umuntu angena uba ngu-MP ungeniswa libandla elithize nalapho unqamte esiabaumaneja ngale umele lokhu abeele siyaripota ebandleni lakhe lapho njani asukela khona. So okuqhasisa kukaminista ebantwini bezane phevu laphana akusiyo nto embi kumbe singathi ethusayo, uvikela abantu abamsuse phansi bamfikisa lapha akhona uthi bebekwazi ukuthi kathesi uyenzani kathesi uyenzani. So lokwana akula nto embi njalo akutsho ukuthi kodwa into leyo isingena kwezepolitiki.
Amabhizimusi la agqekezwa kwathi amanye achiswa njalo uhulumende uthi alahlekelwa izigidi phose ezingamachumi amabili zamadola. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa usanda ukukhokhela umkhosi wokunikeza abanye balaba osomabhizimusi kobulawayo amafriji avela kunkampani yeVarum Beverages. Lanxa uhulumende esithi ngabasekeli bamabandla aphikisayo abagqekeza izitolo, eminye imbiko eyaphuma emthethwandaba yaveza ukuthi abanye abasekeli bebandla lezanu PF kanye lamasocha baphatheka kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Lolo ingoma kabongekile Simelane oyazakala kakhulu ngegama lokuthi Babes Wodumo. Siyazike sikhuluma nje kulendaba esegudwini lapho uBabes abonakale kumabona kude echaywa ijahalake uMampintsha, yena oyaziliwa ngelokuthi Mandla Maphumulo. UMampintsha ke usehlawuliswe imali i-R2,000 ye-bail. Ye silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende ayibandla leMDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende. Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande lichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.